uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngilo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logo kumandlovu inyanga ehlala kobulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igcwale le-COVID-19
imithi leyo yayenzani gogo eyabojide labolemon kuyayelapha
kuzama amakwesibhedla kokwaukuhlatshwa sizama lapho kwamalemoni kokufutha kokupeyida konke kunjalo
ngiyakuzama la
ngiyakuzama konke
kodwa abantu bathi kuyabanceda yini
hayi khona kuyanceda sibili usike labo onion uphosaphosa endlini la ufuthe qine ngokufutha
qine ngokufutha anti ye sake dube ugogothi uqine ngokufutha laphana-ke izimbatho zakhe lezi lapha kuba wathangalala lapha ngendaba zokusiceda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa-ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kunceda kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu abalaleli
hayi ukupeda uyabheda pero uklina phakathi la i-COVID leingakuthi ucila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni
ubhedwa ngani la
hhayi-ke thina kazipedi ngento eziningi sipeda ngabo mgugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho
okumele basipede kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeda wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshele sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla endithi ipeda ngazo zitholakala ngaphi
zitholakala egangeni
uyambe ezigebha
ehambe ezigebhele egangeni akukhethi muntu odinga isihlahla
lo mkhuhlane kuthi nxa uthola umuntu ongcole kakhulu phakathi
velekuthi kuthatha ukulesile
ngoba
kube lula ukungena kwawo uthathe masini
nxa ubhedi udlelela izihlahla emkhuhlaneni njengabofuleyo ungenangena
hayi vele nxa udlela ukuyizihlahla la kudala ekadeni kwakuvele udliwa ntolwane omgugudu kwenzela ukuthi ungabanjwa ngabofulo noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane wenkukhu kodwa ingabuyi la mandla
ngalesi sikhathi salo mkhuhlane babuye abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho
khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akufuzanga abantu babe baningi endaweni
kodwa balesifiso sokubuya abantu
ye abantu babesifiso kodwa-ke hhayi lathi sithi i-COVID
manini
i-COVID ye la bhede seyadina lalana bhede seyadina
kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha-ke uyazizwela dubu kulo mbuzo masinyane ugogo singamshiyi
ye into engizeke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani xa
ngasitasihayi lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona
kodwa singafi i-COVID
kobuyaupeyi-COVID asipeyida sibifa hayi isipampam umuntu angena peyi kodwa kathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini wakho omunye emzini wakho
hayi-ke owala mhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bengilo Ezra Jesus Banda sixoxa logogo umandlovu oyinyanga ehlala kobulawayo asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
Igcina amasiko kwethu.